Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngiyalamukela kweza kusihlwa mthwakazi omuhle kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 kuLwezi 2023. Igama ngontungamili Nkomo. Embabeni zethu lamhlanje. Inkantolo ye High Court ilahle udaba lwamalunga e-TRIPC angamachumi amabili lantathu olokuphikisa ukuxotshiswa kwawo ePhalamende. Ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Ibandla le-TRIPC liyakusola kakhulu lokhu njalo lithi lisazophuma lesinqumo sokuthi lithathe manyathelo bani. Uzulu wakomankubo ePlumtree usesungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ngoba ehamba umango omude esiyadinga ukwelatshwa kohingwe lakomadlambuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo ye High Court namuhla ilahle udaba lwamalunga e-TRIPC angamashumi amabili lantathu 23 olokuphikisa ukuxotshiswa kwawo kumadala ePhalamende omabili eleNational Assembly leSenate ngomnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Umahluli uJustice Munamato Mutebezi unqume ukuthi amalunga la ehlulekile ukusuthisa inkundla ukuthi uChabangu akalawo amandla okuwaxotshisa ePhalamende. Lokhu kusho ukuthi ukhetho lwama-by-elections oluhlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa olokudinga abameli abatsha luzaqhubeka mhlaka 9 ngoMpalakazi. I-nomination court yona izahlala ngolwesibili isamukela amagama alabo abafuna ukuncintisa. Sixoxele egqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole.
Okwenzakele namhlanje yinto evele isisembhalweni, the writing was on the wall. Abantu labana sathi sifika enkantolo mhlaka 2 bafika bona ba withdrawer. I-allegation yabo yokuthi uSpeaker lo President weSenate babanga indlela yama-withdrawals yenhlandele besifuthi ukufaka ngomthetho ngithi babesithi there was i-violation of section 129.1K of i-constitution. So into yase-Afrika yenzakala yokuthi bathi befika khona ngale basebesithi hhayi abanani lendlela uSpeaker abadani lendlela uPresident abamba ngayo into leyo. So the argument fell khonapho khonapho. Then they started coming up ukuthi uChabangu kase member ye-TRIPC. Naye uChabangu esithi kabasenga ama-members e-TRIPC. Ujaji ungathi uyakhangela ukufake kanje. Uthe yena into ehluphayo ngeyokuthi kulobhuti oyala ukuthi lo mfo wabo ngumntakababa. Lo mfo wabo esithi lo kasomntakababa, ubaba engekho. So ngabantu nje ababili ababanga nje umsindo. So i-argument yabo kade kuyukuba ngumsindo, ngakufaka literally that way. Ukuthi sebeba ngumsindo nxa sebesithi uPresident weSenate lo therefore i-by-election go ahead.
Sizabona yini gqwetha uChabangu esexotsha amanye amalunga e-TRIPC ePhalamende njengalokhu aseke wakutsho?
Well, it's difficult to preempt ngoba bengidila ngendaba ebisekini ukuthi uTRIPC ngani akubamba njani, hayi angazi. iTRIPC niye ngabe ikwazi ngoba uChabangu ngusecretary general weTRIPC.
abeTRIPC nxa sikhuluma labo bathi uChabangu ngumuntu osetshenziswa yizanu, ngokunjalo bathi lani njengamagqwetha hayi ungani lilahlekile lapha ukulwisa abantu abakhethwe nguZulu kukhethwa abantu abeTRIPC.
There's something abantu abangayizwisisi. waketa abantu abebe deployed i-TCC. So i-TCC yoshibiza abantu bayo angithi. So ukuthi kuthi i-TCC bayibizanga, i-TCC bayizange inkulu ukuthi ayibiza. But kunabanye abantu abazithi bona just because maybe they are close to ukuthamisa. Then they believe ukuthi then they are more TCC than any other person, which is a wrong way of thinking. So i-TCC into ekhona ukuthi wena unje so i-TCC yakwazi ukudeploya kwenye indawo. I-TCC nxa ingaseli singasazwanani lawo kumbe for whatever reason iyaku-withdrawa. So withdraw mara manje sebakhohlwa i-TCC because they are no longer members of the party according to the Secretary General. Therefore, that's how they lost membership to the parliament and the senate ngokunjalo.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi ungunobhala jikelele we-TCC. Umsekeli wesikhulumeli se-TCC umnumzana Gift Osterlosi Siziba usole kakhulu lesi sinqumo.
It's an attack on democracy, it's an attack on the will of the people. Ye kungabe kulo umuntu olezinkinga lama problem ake kodwa ke akukhangelelwa ngokubana ke ku resolve ngoku undermine the will of the people. Ngenxa yokuthi abantu bavota and that is an attack on democracy and is ZANU PF has always been on an agenda to systematically eliminate and undermine the will of the people. So yiko elikubona khona and the slinking ngenxa yokubana ke abantu nxa bavota uvoti yabo ingasasebenzi ngenxa yokuthi umuntu uyaphuma evela lapha avela khona ethi ubani seyimkhiphile ubani seyimkhiphile. Kuyenza kube nzima ukubana abantu bebe nethemba mayelana nokuvota. Yinto okufanele silungiswe, yinto okufanele siyikhangele thina njengamaZimbabwe.
Njengoba sokunje lizathatha manyathelo bani pho?
Yes, siyaqhubekela phambili ke silomhlangano wethu lokuhlangana labanye abathiyeneyo abasimelayo bayakhangela ke impumela ephume High Court 28-page judgment. So iyakhangelwa ke once singaqeda ukuyihlunga sibe kwazi ukubana ke siya phambili njani njengebandla le-TCC and sazisa ke uzulu wonke jikelele and all who care to listen ukubana thina siyathatha ke ndlela bani both political and legal ukubana silungise indaba ke yoku-undermine-wa ke kwamavoti abantu abavotayo bevotela ke abantu ababakhethayo ukubana bebamela ke edale parliament lasemakhansilini. So sizaqeda ke emhlangano yethu sikhulume labantu bonke beZimbabwe kodwa siya emphasize ukuthi abantu bebekwazi ukubana thina njenge-TCC akula bantu esamkhiphayo, akula bantu esabaxotshayo. So konke likubona imisebenzi yeZANU PF isa-agenda and objective iku-undermine ke ukhetho olwayenza ngabantu.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli se-TCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubesemhlanganweni we-SADC oqhutshelwe kwele Angola namuhla obuhlaziya umumo wokuhlaliseka kumbe ukungahlaliseki okusemazweni asezansi e-Afrika kanye lesimo sombuso okhululekileyo kulumango. Iningi belikhuthaza i-SADC ukuthi iphathe udaba lokhetho lweZimbabwe kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu emhlanganweni lo. Kodwa sisiya emoyeni bekungakazakali ukuthi lumanyano ululokothile na udaba lweZimbabwe kumbe hatshi. Amabutho akwele Israel abhombe imota ebikwa ibithwele izigulane i-ambulance eGaza abulala abantu abalishumi lanhlanu izolo ngokutsho kweHamas yona elwisana lebutho lakwele Israel. Uhulumende we-Israel uthi imota le ibithwele amabutho eHamas kodwa iHamas iyakulandula lokho isithi li-ambulance ibithwele abantu makhaza abalinyazwe ngamabhomba e-Israel. Izakhamizi zakwaMangubo ePlumtree sezisungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ngoba zihamba umango omude zisiyadinga ukwelatshwa kwezinye indawo ezikude ezigoqela koHingwela koMadlambuthi. Kodwa zithi izandla zimfitshane ngakho zidinga uncedo. Sixoxele omunye wabaphathi baloluhlelo umnumzana Sibusiso Nleya.
into yayenza sicabanga kuze clinic endaweni kaMangubo komathi isimo esabazali asebekhulile labantwana abancane uthola ukuthi umzali uyaqohingwe ngenqola eyofika segula kakhulu noma komadlambuzi ngenqola eyofika segula kakhulu so yiso isimo esayenza ukuthi komathi kaMangubo sicabanga kuze clinic
Sike safika ekliniki yenu sabona mpela kule foundation sakhuluma lezakhamizi njalo zachasisa ukuthi hayi isifiso sokwakha lomtholampilo sikhona mpela kodwa kulengxaki kuyini okusilelayo kahle kahle
lapha babunkomo isimo esiyenza ungathi siyasilelwa isimo se-material yokusebenza khona phana noma imali yokuthi siphakamise asinako kahle kahle kunzima kithi thina singumphakathi sihlangene siyazama kodwa ke kuzima kunzima kithi singumphakathi into ebesicabanga besicabanga ukuthi masingatholelwa amadona noma singathola idona isiphakamisele sibonene ukuthi kuhamba njani
abangathanda ukuphathisa bengalifinyelela njani utsho inombolo zocingo le account number lapho abantu abangaphosela khona abalakho
inombolo zokuqhunywa sinazo ziyafonelwa ziya WhatsApp ekhona ekasibusiso nleya plus 2783668424 ekasibusiso nleya leyo kubuye eka Mrs. Gibson Dube ngeZimbabwe it is 0771287564 ekugcineni kubuye esithathu eka Mrs. Ngako Moyo 0774273356 zipheleleke inombolo lapho ningasikhuma khona seziphelele iaccount esinayo nge FNB eSouth Africa emathi stokfela ese clinic yethu 6304513873 izo lezo babunkomo into esinazo ezibekisane ne clinic
umnumzana Sibusiso Nleya ngomunye wabaphethe uhlelo lokwakha i clinic yakoMangubo komngathi e Plumtree futhi Ungusoma bizimusi.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe.
Ukuswelakala kwemali, indlala kanye lokusilela kwamanzi sokuthiye abesifazana bemaphandleni bethwele nzima. U-Albert Ncube uyalandisa.
Omama bemaphandleni bathi kumamanzonzo komnotho kuhlana lendlala esemakhaya sekulethwa ubunzima kibo unkosikazi Tsorile Moyo oyisakhamuzi esijubane ward 15 eGwanda South ongufelokazi uthi bathwele amagabha avuzayo emakhaya
siyahlupheka sesikhulile amanzi siyahambela khatshana kodwa ke ngaya kuthasila amanzi eduzane ngiyakwanisa ukuzilimela impidi yami ngibe ngithelela khonaphana ngiyakwanisa ukuthengisa udwa lami lethukela lami angihluphi mntwana ngoba siyayibona impilo yanamhla iphila ngokuthi uzincedi So kodwa ngendaba yehlupho lamazi ikho kusihle ukuthi sihle ukuthi sizibhadise singabafele njalo uyakwazi mntanami nxa singumfelokazi akula muntu okunakanela ngoba uyabe ungumama ungubaba phakathi komuzi zonke izinto ziyaba ziwuxakele zikhangelelane lawe uyabe ufisa ukuncediswa kodwa kungalali lutho lingakuncedisa kodwa nxa singathola amazi silakho ukuthi sizimele sizincedise mntanami siyaba lo hlupho olunganeni
amazwi la agcizelelwe unkosikazi Ellen Ncube esinye isakhamuzi esijubane odwa ngabe bayabolekiswa izimali zokusungula inhlelo zokuziphila yenelisa
ukuthi ngabe isikotsho sethu siyavuma ukuthi sibe lamanzi amaningi siyenze izingadi njalo okunye okwenze njalo sifuna ukuthi idam lethu ligqibelekile kalibambe manzi izifuyo ziyabe sezinatha edam so idam kalila manzi selicitshile izifuyo sezinatha khonaphana ngoba kathe sokunzima siyathenga ukudla ngabe kuba lokuthi okungamalonyinyana ukuthi omama sikwanise ukuthi sithole imali yokuthi silone sikwanise ukuthi kumbe sizithengele onkukhu zethu sifuye inkukhu zethu kodwa imali sihluphayo ukuthi singomama siyenze khona lokho sicela ukuthi ngabe kuloko imali silone ukuze sizincedise kathi njabo
isiphatha amandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane uthi omama bemaphandleni bathi akazelele usuku lwabo kunyanga edlulileyo bekhala ngokuthi impilo iyayisiba lukhuni
umsebenzi othi sithuthuke sephambili igrawundi sethe indlala abantu abasebenzi omama basala lentandane eziningi ezifuna isikolo lokudla benjalo bengasebenzi so nxa ngikhangela ngibona impilo yabomama iyehle kakhulu sibabuyisele phansi sibacindezele amanzi emakhaya lonyaka nge-drought leyo abantu abalamanzi nge-drought le abantu abalakudla bekhangelele ukuthi ngabayaholiswa
kusenjalo abafuyi benkomo ezansi semandebeleni sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukuhlabisa inkomo zabo ivaccine ye-general disease esiphekwa kuleli ingcwethu kwezokufuywa kwenkomo umnumzana Sikhalazo Dube olilunga le-International Livestock Research Institute uthi abalima kumelanga besabe ukusebenzisa lawo ma-vaccine abe uhlangothi lukahulumente olunakekela izifuyo lokwelatshwa kwazo ole-Department of Veterinary Services bathi bala ma-vaccine afika inkulungwane ezingama amahlanu 50,000 azasetshenziswa ukuhlaba inkomo kulesi sabelo ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga jaha lezansi Albert siya kuhlelo lwabesifazana
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu njalo owayekhuthaza abesifazana ukuthi bagqugquzele imindeni yabo ukuthi iyebhalisela ukuvota kukhetho oludluleyo sicubungula ukuthi zambe abantu bazasukumela phezulu na ukuyavota kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi labo abebandla le-CCC abagxotshwa edale lephalamende elesenethi lemakhansil ngempela usuphelile umsebenzi njalo sokuzakhethwa abanye
ukurikhola kwamalunga edale lephalamende lamakhansilas akade qeda kuvotelwa nguzulu kulethe ukudangala kakhulu kwabavotayo ngoba bebekhangelele ukubana bazaphinda bavoti njalo ngemva kweminyaka eyi-5 nanku-ke ama-records la asuke yenzeka masinya ngemva kwenyanga ezimbili mangaphambanisi abantu bekhethile sokuthiwa sokufuze bayekhetha njalo lokhu kubangelwa ngama-issues abakhona ku-internal party eyakhethwa ngabantu ukuthi kube lokungazwanithizeni okugcina kubangela ukubana abavutayo bagcine besebe-affected ngoba bona bayabe bekhethile bethi bakhethe kahle njengomuntu wayekhuthaza abantu ukubana baphakame ngokuningi bayevota ngiyaqhubeka ngisithi kibo lingakhathali noba ngabe kurikholiwe kumbe ilunga ledale lekhala emandade lilikhethile lishonile thina sima ngokuthi asiqhubekeni siyevota manxa kusokubizwa ama-elections siphakame ngokuningi siyevota sikhethe njalo singapheli umoya thina esikufunayo ukukhetha abantu abafunwa yithi abathandwa yithi
bona abantu nxa bevota balolwazi olweneleyo yini ngomuntu abamvotelayo kumbe bakhangela ukuthi uvela kuliphi ibani njengoba sibona iningi kobulawayo livotela i-CCC kumbe ibandla lezanu-PF
abantu nxa befika isikhathi sokubana bakhethe bavote ngesikhathi sama-harmonized elections abakhangeli muntu bakhangela ibandla abalithandayo okubangela ukubana bagcine bengasananzelelanga ukuthi umuntu abamkhethileyo ngabe ngumuntu wendawo yini yikho sibona kathesi kungani kusiba lokungazwani nje ngoba abantu bananzelele sokudlulwa ama-elections ukuthi bangabe bekhethe abantu abaningi abasuka emaswingo bebavotela ngapha endaweni yemathebeleleni okuyinto ezwise ubuhlungu kwabanye abasebandleni lesisi bafila ukubana lokhu kakuso into eqondileyo ngokuba labo bebekhona ukubana bangakhona ukubana bathathe lezo zikhundla babuse endaweni zabo but ngenxa yokuthi uZulu uthe evota ube vota evotela ibandla ngazange ikhangela ukubana umuntu ovotelwayo yini ube vele ikhangela laphana dinga ibandla elithandayo afake nje u-X
kodwa ubona abantu besukumela phezulu besiyavota kuleyi i-by election ikakhulu sikhangela nje labo abesifazana labantwana
eqinisweni ukuthi ama-by elections abantu abayangisanga ukuwaphakamela ngobuningi njengendlela ama-harmonized elections abaphakamela ngakhona okugcina kubangela ukubana ama-political party anjengama-CC anjengama-opposition kuleli agcina eluza ngoba ibandla elinjengezanu-P F liyama-members la ama-structures aphilayo okubangela ukubana nxa kufika ama-by elections abantu bawaphakama ngobuningi besiyavota bese kusithi ama-opposition ngoba agcwele lama-sympathizer njalo alama-structures aphilayo abantu babe ngabalutshwana abahamba beyivotela ibandla lelibusayo igcina lisiba yile njani elithathayo kuma-by elections lokhu yikho kubangela ukubana abantu bangani abaphatheki kahle ngokuthi kuzaba lama-by elections kumbe i-by elections kumbe i-harmonized election asiphakameni ngobuningi siphakame ngezimulu umama ubaba mntwana khulu gogo siphama ngobuningi siyevota sikhethe bese ngiletha isixwayiso kumabandla wona la ayiwo adumileyo ayiwo akhethwa ngabantu ibandla le-CC nebandla lezanu-P F ukuthi abayekele ukudelela uZulu ebafakela abantu bokuze endaweni zemathebelelendi abanike abantu ilungelo lokubana bazibuse endaweni zabo i-internal politics zabo sicela ke ziseve abanikazi bendawo abantu bafuna ukuzibusa i-devolution esikhuluma ngayo asiyenzi asiyi-practiseni kuma-internal politics zethu ibisikhula isifida to the national politics ngokuba uvele ubone ukuthi loba kungathiwayo amabandla athize nalawo mabili angabusa kugcina thina abantu bemathebeleleni sivele singabantu esicindezelwayo sisiselwa emuva
lowo ngunkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu esixoxe naye ebobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba
lingalishona njani selukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokuthi inani labantu abavela phandle kwesigaba semandebeleni yibo asebegcwele kobulawayo ungakubangelwa yini lokhu ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani silengqoqo lusubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo
la ukwenzakala ngayo asoze sicine sibona abantu abavela ezigabeni zemandebeleni ngeminyaka elandelayo sebebalutshwana kakhulu kokuthi kuyaba sokungani vele abakho
ya kwethusa kambi ngani kukhomba khonoko ukuthi inani labantu lokulisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu becine sebebalutshwana kakhulu singazi njalo ukuthi sokungathiwani kodwa inani langkhona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantengantenga kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula
khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba semandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe kuyini kahle kahle ngokubona kwakho
ziningi izizathu ezingabangela khonokho ngokokuqala yasithi thina ngo-1988-1982 kuqala iindaba zeGooground abantu abaningi esingathi ngabantu abe-able bodied babaleka baya kubobotswana baye South Africa abazange bephendukela abo bantu kwathi kokuqala iindaba zabo esaphu lanilani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi kutsho ukuthi abantu babavalutshwane yaya ilokishi elakala imisebenzi abantu bahamba baya eGoli makhayela emulini eziningi kunapha emathebeleland abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula la bengafunda lapho ngathi maybe 90% of them basegoli ezimulini wakhala ezimulini ukuthi abanye abantu bangapi ningi labantu basegoli ikubangela ukuthi abantu bevalutshwane konoko esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekogoli umuntu esefike ehlale khona le muli yakhe engasaphenduka ekhaya.
Siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni seMandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle, amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo. Ubona ngani kungakho leqiniso yini khona lokho?
Yebatho njalo abanye kodwa into wangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi thina situkuprove mbuthi nanku yikho lokhu kuyenzakala ibikhona i-census khathesi sibawele bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina ncade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe babala ngale bazalahla njani inani labantu kutho ukuthi inani lo lelo kuzamele silikhole ukuthi lo likhona sibese sibona ukuthi sizathu zokuthi indawo abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu emaNdebeleni sizahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuze umthembi kunzima ukuze abantu bethembe igovernment so yikho ke bazasihlala vele belensolo so ukuyona igovernment ukuthi yenze izinto zazicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona
lo ke bekungumnumzana Metusele Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IGreen Fuel inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. IChicken Inn layo inqobe iFC Platinum. Rather, iFC Platinum layo inqobe iChicken Inn nge-1-0. Cranbourne Bullets layo 1-0. IShesham 2-Manica Diamonds 0. Kuthi iqembu leSimba Bora lona linqobe eleHerentals nge-1-0. Kusenjalo umdlali weHighlanders uRaman Kutsanzira uthi bazadonsa kanye-kanye bahlasele ngamandla ukuze banqobe iqembu leCapes United emdlalweni wabo kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ukutsanzira utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuthi kuzamele kube lokudonsa ndawonye ukuze iqembu leHighlanders liphumelele emdlalweni walo wakusasa ozaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo.
Banizobanceda zibili njengempoyizi zami zoncedisana bazosebenzisa wona amandla abo nami zosebenzisa i-experience yami. Sisebenze kahle sibili weekend prepared for this match very well.
Iqembu leHighlanders lingena kumidlalo yeviki lamachumi amathathu lithiwa ngemiklomelo eyithobamu nomunye liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yelenkezi Platinum Stars. Njalo umqeqeshi walo uBaltimore Brito uthi kungadlali ngeviki edlileyo ukuze baphathisa ukuba bephushe besendaweni enhle engalaneni.
Ngalesi sikhathi kuqakathekile ukuba labadlali abake baphumula njalo abalengqondo ezike zakhokha umoya ngoba ngemva kokungadlali kuhle kuqakathekile ukuba abantu bajulise ingqondo baphinde bazithembe nxa zikhangela imidlalo esiselelayo.
Ngempela viki edlileyo imidlalo yeligi idedele umncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup njalo iqembu leHighlanders lona kalidlalanga ngoba selaphelelwa ngumphako. Kweminye imidlalo yakusasa iqembu lenkezi Platinum Stars lizavakatshela eLewange ngasemalahleni. Iqembu leDynamos lizanqikilana leBlack Rhinos ngaseNational Sports lizadlala leZPC Kariba ngase Baobab. Ngimele iSilo 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, siziphethe ngebezihamba phambili. Inkantolo yeHigh Court namuhla ilahle udaba lwamalunga eTripus yangamashumi amabili lantathu olokuphikisa ukuxoshiswa kwawo ePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Kwanele mthaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa olifalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukandula.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Mura